into le ibingavikeleka aluba amazwe wonke lawa inkokheli zamazwe wonke lawa uAmerica uBritain labo Russia bebengakwanisa ukuthi bahlalisane phansi bakhulumisane ngento le bekungavikeleka lokho asizwisisi ukuthi wehluleni kodwa nxa ungabuyela ukhangelisa isinto yonke le umthelela wayo uvelela kumbalende ezinto ubona boPutin abakhala ukuthi yo America laba abanye abazange bazenze njengezimiso ababezivumelene ama sanctions lawa abathi bewafake kuRussia abathi azayiwisa ididaca akungenzeka ngayiwisi ye azayihlukuluza kakhulu sibili ngoba amabhizimusi aweRussia amanye abesele mpande kubo Britain labo America kuthi ukuthi asezaba ngesilungu esingathi affected kodwa eqinisweni asozayiwise ngokupheleleyo ngoba impi yeUkraine asozayiqede ama sanctions ayindlela yoku esingathi ngesilungu ukunegotiate
abanye bathi impi le izaphambanisa umkhonomi womhlaba jikelele ubona uphambanisa ngayiphi indlela
singakhangelisisa kabanzi iEurope yonke nje iya dependa kakhulu kugasi evela kwele Russia singalibali igas pipeline lana abayakhe eminyakeni edlule edlula eGermany laphana ingena ku mainland Europe iEurope yonke iya dependa kugasi impi le lakho konke okwenzakalayo lama sanctions lawa kuyabangela ukuthi igasi idule oil konke lokhu kudule ama prices ezinto intengo zezinto eziningi zizakhwela umkhonomo womhlaba singaze sithini okwenzakalayo ukuthi umkhonomo womhlaba uzaba affected usiba affected unjalo umkhonomo womhlaba singaze sithini iRussia ile sandle esikhulu esenzayo ile sabelo esikhulu esisenzile entweni yonke le impi le ayisoziphele kodwa inkomo izobangela izinto eziningi ukuthi zenzeke izinto ezizahlukuluza umhlaba wonke jikelele yikho sokusenzakala khona ngoba singakulibala ukuthi konke lokhu kwenzakala kunje kule China futhi eceleni lapha elobudlelwano obukhulu obuhle futhi leRussia so siyakwazi ukuthi into yonke le izafaka abantu abanengi ukuthi babe involved yikho kona lapho kule ndaba khona
impi lemhlanga singabona iqhela yini kusiba impi yomhlaba yesithathu lokho esingathi third world war
ayi akusoze kufike kulelo zinga aluba kwenzakele lokhu iRussia ekhala ngakho ethi yona ayifuni ukuthi iAmerica lamanye amazwe aweNATO asebenzelane aze abe lesivumelwano leUkraine iUkraine icine isilu hlangothi lweNATO aluba lokho kade kungenzeka iUkraine icine siluhlangothi lweNATO bekuzaba khona ke esingathi iThird World War ngoba umthetho weNATO uthi wona konke okwenzakalayo kuma member states aweNATO nxa ethe enye yazo yaba affected bayangenela bonke yikho ke lapho kade kuzaba khona impi enkulu kakhulu yomhlaba but hayi kulokho okwenzakalayo angiboni kuzasifikisa kuleso sibanga.